kathesi ngibona kuzahlupha ngoba esibhedlela ngesikahulumende amanesi akhathwa arecruit-a khonale uhulumende yayenza online konke kwenziwa sokwenziwa ama-interviews ke nasesithola-ke ilist ukuthi hhayi lina thathani lo lalo asinamandla ukuthi sithi hhayi lo asifuni kume lo uvela ngayo yikho ngibona kuzahlupha kusasa kungaba yinduro kwaqaku-ke sokulwisana-ke khonapho
singathi-ke ababuya khonapho po ungabatshela usithini ngoba bacabanga ukuthi enxa kwenziwa khonapho
singathi amastudent abantu ababengabantu bacabanga ukuthi ngama-student uhulumende yena ukuthi hhayi akumelanga babuye ngoba kuyalo kumngini uhulumende isibhedlela sakhe nguye odeploye abantu so umuntu angeke azigwile afike khona yena efuna ukungena eklasini aqalise i-training kuyabe kungekho emthethweni lokho kuyayenza ukuthi baboshwe ngamapholisa
singathi abazetshengisela futhi bathi babe begida behlabela khonapho befisa ukuthi khonoko osokwenzakele kubiselwe emuva kungasaqhubekeli phambili abantwana laba abangenileyo bakhitshwe kambe kungenziwa khonokho
abantu balelungelo bekwenza izinto zabo kodwa kuyamele ukuthi nxa besenza njalo njengo umbuso walo uhulumende obusayo kuyabe kumele ukuthi nabalepolice clearance ngoba laphana esibhedlela kuyabe sokungani ba-trespasser nabengela police clearance bengabotshwa
ye poselokucina-ke baba khonapho
hayi abantu bakithi nxa bona bekhala kumele balande uhulumende khona ngale harare beyikhuluma labo khonapho lapha khonapho empilo isibhedlela silapha kobulawayo kula bantu okuthiwa ngama-politician kula ama-m p kulani bangaphi bona abantu yibo kumele ukuthi ngabamele abantu hayi khona ukuthi abantu bavuke babuya bezotsha itoyitoyi bebotshwa ama-politician angaphi yililizwe ngalitsho ukuthi abantu laba kabakhulume ngama-politician abazahamba bebakhulumele eharare ngalo